siyabonga Chris Losandra siyalambulela ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 14 kumabasa 2014 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC sitholakala emoyeni lasebulenjini ku internet ku website yethu ethi www.voaindebele.com ngizaphinda njalo iwebsite yethu www.voaindebele.com. Olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngosithandekile Mhlanga.
Hello Chris Gande.
Endabeni zethu lamhlanje.
Namuhla ama workers eGwanda Municipality wonke abekhalele umsebenzi. Ephandle emahofisi nabo baqalisele endaweni esithi use BBR bebuya emahofisi nabo amakhulu eTown.
Izisebenzi zikamanisipala weGwanda lamuhla zikhalele umsebenzi zisithi zifuna iholo lazo ngoba sekwedlule inyanga ezintathu zingaholi.
Ngesikhathi kungala elekisini indlela abantu ababuye ngayo bezokwemukela upresident wethu. Siyathanda ukungabonga kakhulu abantu basukume ngokuningi babo babuya bazongena lomhlangano. Iground kade igcwele phambi. Tshengisa ukuthi ibandla lethu support abantu bayalithanda kakhulu.
Ya ungasitshela ngamafitshane ukuthi utheni umongameli webandla?
Umongameli webandla utshelile abantu ukuthi abantu bahlale bezimisele ukubana i-election yeZimbabwe ingenzakala anytime ngoba izana o-PF government ehlulekile ukubusa kuleli lizwe. Yabatshela abantu ukuthi kona sibambana neni kakhulu ngoba nxa sibambene yikho kumisa iparty. Watshela ukuthi sisebenze ndawonye silethe peace epartini. Ukwenzakala ukuthi sinqobizane no-PF sikhambe sikhombise abanye abantu bamanye amabandla ukuthi bazosijoyina ukuthi party khuli benkulu kakhulu.
Bebekhona yini labo abanye abakuxuku likamnumzana Tshabangu?
Hayi, akade bengekho labana babahamba loTshabangu. Singazi ngoba labo sibancusile ukuthi babuye bazokuba khona, kodwa abasabuyanga. Lokho akusibisele emuva, thina siyaphambili. Indlela yethu ikliye lapho siyakhona, siyakwazi siyakhona. Lama supporters yethu bayakwazi lapho abafuna ukuya khona. Lo lalo obona ngani yena ufuna ukuyenza into ezingaqondanga ezokubulala umhlangano, nguye umuntu esithi ngumuntu omubi ongumthengisi sellout ye-Estrad. Ngoba i-Estrad lesi president utshile ukuthi khona kulabantu abaningi abafayo befela lesi Estrad, kulabantu abaningi abathisela imizi, bakhona abayizilima abalinyazwa izano PF belwela lesi Estrad. Ukuthi lo muntu waphonga usukume ngesomhlangano sivona ngani singimbamba njengesitha separt.
Hello ke ngumnumzana Thembi Nkosi Sibindi umgcini sihlalo we MDCT esigabeni seMathabeleland North ube khuluma ke lapho ngomhlangano owenzakale eVictoria Falls obukhokhelwa ke ngumnumzana Tswangirai. Kunjalo nje amapolice asetshele owayengumkhokheli webandla leMDC 99 umnumzana Job Sikhala ukuthi bafuna ukumbuzisisa ngembiko ayethule emhlanganweni webandla leMDCT uZulu. Ethi yona uZulu kumele azimisele ngempi lebandla lezano PF. Usikhala bekhuluma emhlanganweni obukhokhelwa ngumnumzana Morgan Tswangirai izolo eHarare. Kunjalo nje sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe womnumzana Brilliant Mhlanga ukuze sizwe imbono yakhe ngodaba lokubana ubona njani okwenzakala kubandla leMDCT.
Angiboni Tswangirai engumuntu othethe izikhiye zokuthi uhlupho luseZimbabwe abe nguye ongakwanisa ukuthi athi uyaluqeda ngoba yena enjani angithi la emzini wakhe kunohlupho. Ngakade esanelisa ukuthi ancede to unlock uhlupho lolu esilubona eZimbabwe. I think abaziyisilungu bathi charity begins at home. Utswangirai ubeza kucala ngokuthi alungise indlu yakhe. Nxa indlu yakhe isiyini order akhulume kanjalo. Mbona azane nje akukhulumayo kuqakathekile ukuthi nxa umuntu ekupolitics azwakale esenza something even if into ayikhulumayo nje kuyikuwumana to be honest to Sangra Yahumana.
Ye, okunye okukhulunywe njalo emhlanganweni yangempelansonto lapha bebekhuluma ukubana abantu kuzamele basukume ngobunengi batshengisele ukubana kabathakazelele umbuso khona. Ubona bengakwenza into?
Ambona abantu bezimbabwe bengakwenza lokho. Abantu bezimbabwe bayidivided kakhulu. Naku siyabona kule nhlanganiso eziningi eze politics ezingavumelaniyo ukuthi kusetshenzisebenze zonke. Angibona abantu benganelisi ukuthi bakwenze konke khonokho. Ilizwe lezimbabwe kunzima ukuthi kwenzakale into ezinjengalezi kade sizibona senzakala kuwo North Africa. Kunzima ukuthi kwenzakale ezimbabwe lokho.
Ngani usitsho njani?
Abokuqala abantu bezimbabwe badivided singasabali on political lines, sesibala also on tribal lines. Okuyukuthi nxa kungenzeka ukuthi abantu bathi bayasukuma batshengisele esabelweni seMashonaland, iningi labantu bemathebeleni abangeke babajoyine ngoba baye bebatshela ukuthi esaqala sikubona thina sikhuluma ngakho ngesikhathi sekukurawundi ngama-80s. Lina lalicelebrate lisithi Pamberine kukurawund wish the people of Matabeleland well. So seqalisa ukuza uhlupho lamhla selisithi lathi silijoyine sitshengisele. Ambone ukuthi abantu bangabambana kukho lokho. Vele ilizwe lezimbabwe li-polarized lokhana ukuthi so serious ukuthi people cannot actually.
Lo-ke ngumnumzana Brilliant Mhlanga, ingcwethi ecubungulayo zembusazwe, bekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwelebhilitane.
Izisebenzi zikamunicipal weGwanda lamuhla zikhalele umsebenzi zisithi zifuna iholo lazo ngoba sokwedlule inyanga ezintathu zingaholi. Umeya weGwanda umnumzana Knowledge Ndlovu utshele iStudio 7 ukuthi uyalwazi lolu daba kodwa akasoze akhulume okuningi ngalo ngoba ikhansili yakhe isaxoxisana ngalo. Umnumzana Sipho Ndlovu umgcini sihlalo wenhlanganiso yelwela amalungelo ezisebenzi yohlangothi leGwanda kuZimbabwe Urban Councils Association Workers Union utshele iStudio 7 ukuthi ukuxoxisana abakwenzela iziphathamandla ze-council akuphumelelanga lamuhla.
Namuhla ama workers eGwanda Municipality wonke abekhalele umsebenzi. Ephandle emahhofisi nabo baqalisele endaweni esithi use-BBR bebuya emahhofisi nabo amakhulu eTown. Babephandle khomphana behlabela kabahambana emsebenzini namhlanje. Bona bafuna imali yabo ye-3 months. Sebele 3 months bengaholi, bacine ukuhola ngo-December last year.
Indaba le selake la ekhuluma ngayo le nkokheli khona ngapho eGwanda.
Sisi vele saqala uhlupho nalo ukuthi besihlangana layo i-management. But because babebona singani singabantu abangaserious. So bese sikhuluma nje besitshela ukuthi hayi company ngayila mali kugcine khonapho. Sibabuza ukuthi lile mzamo bani ezayenza ukuthi i-company leyi i-turnaround strategy ezayenza ukuthi lathi sihole njengabantu abasebenzayo. Besitshela ukuthi akula nto abangayenza ngoba i-economy i-down. So sibe sisebenza kuphela sicabanga ukuthi hayi izinto zizalunga. Kodwa hayi akula nto elungileyo. Yikho kubangela ukuthi sithi hayi sesithina ngokwethu sesidiniwe ngoba sihlala sikhuma lani alisinike impendulo ecacileyo njalo aliyenzi lutho okokutshengisa ukuthi siyabona uduwe sihlangana lana njengesebenzi.
Okwalamuhla ke balithembisene.
Sikhulume nabo baze besithembise ukuthi bazasinika iholo lethu elika April lonke this month end. Bengabali isikweleti abalaso lesi sikhalela se 3 months. Babe sebethi phakathi kwesikhathi bezame ukuthi behlukanise isikweleti sethu in 4 months. So khonokho ama-workers akwalile athi wona hhayi kakwenzi ngoba vele bona inhloso yabo ukuthi bona babhadale isalari yabo ye-3 months.
Okuyikho okucine kuvunyelwene kuyini? Liyabuyela na kusasa emsebenzini?
Kasikhangeleli ukubuyela emsebenzini kusasa. Kusasa sizabe lokho esikhona phana e-Municipality of Gwanda sihlabela njalo sibanika isikhathi sokuthi nxa kulokunye okutsha ababona ingani kungasiyenza sibuyele emsebenzini bekhulume lathi njengama-representative ama-workers siyencenga ama-workers ukuthi ebuyele emsebenzini. Kodwa kusukela kathesi ngikhuluma nje kakula into engayitshoyo ukuthi hayi sivumelele la management lama policy makers isitrike lokho esikhona and sizaqhubekela phambili.
Umnumzana Sipho Ndlovu ngumgcini sihlalo wenhlanganiso yelwela amalungelo ezisebenze yohlangothi lweGwanda eZimbabwe Urban Councils Association Workers Union.
Umchuchisi ekuthethweni kwecala lika Oscar Pistorius intshantshi yokugijima kwele South Africa umnomzana Harry Nel uqhubeke echuka uPistorius ngemibuzo waze wakhala wehlisa inyembezi. UPistorius wetheswa icala elokubulala intombi yakhe uRiver Stancamp kodwa yena uthi wayicabangela ukuthi lisela elingene esambuzini lazivalela. UPistorius ubuzwe ukuba kasiloqiniso na ukuthi ibhulugwa lejini elatholakala eceleni kombheda kalitshengisa ukuthi uStancamp wayesefuna ukuligqoka ahambe kibo ngoba esilwa loPistorius kodwa uPistorius ulandule lokhu waqala ukukhala esithi okunye okwenzakalayo kasakukhumbuli kakuhle. UNeil uthe ukukhohlwa akusoze kusebenze njengemizamo yokuzivikela. UPistorius uzaqhubeka ngobufakazi bakhe kusasa.
Studio 7 Live Talk lamuhla sikhangela isigaba sakuqala eZimbabwe kusukisela ngesikhathi ilizwe lithola uzibuso emhla ka 18 ngoMabasa 1980 ukuthi kwenzakalani kwezombusazwe.
Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo.
Ngolwesihlanu eZimbabwe linanza iminyaka engamachumi amathathu lane lathola uzibuse mhla ka 18 kumabasa okulapho okwangena uMongameli Robert Mugabe embusweni kuze kube lalamhla lokhu. Ngakho ke umsakazo wakho weStudio 7 ukwethulela izigaba ezichiyeneyo ngomumo weZimbabwe kusukela lelo lizwe lithola uzibuse ngo-1918. Lamhlanje sikhangela isimo sombusazwe. Ingcwethi ezicubungula ezombusazwe ziveza ukuthi iningi yeZimbabwe likusimo sezombusazwe ngokuthanda kwakhe njengoba alikho kulesi simo ngokuthanda kwalo njengoba enguye olamandla oguqula umomo okhona. Okuningi ngalolu daba asikuzweni kuntathe izindaba yethu uMavis Gama.
Kodwa uZulu weZimbabwe uyakulandula lokho ethi inkingi ekhona ikuba abasembusweni besebenzisa indlela ezibeka ukwesaba ebantwini sebazithuthukisa lalezo ndlela zokuhlukuluza uZulu ukuze lezi nkokheli zibe lokho ezibambelele kulezo sikhundla. I-Studio 7 ikhulumisane labantu abambalwa ukuzwa imibono yabo phezu kokuqakatheka kwalolu suku lwamhla ka-18 kunyanga kaMabasa lapho ilizwe lathola uzibuse. Umnumzana Joseph Sibindi uyisakhamuzi semzini weGlenview eHarare ungomunye wentanga esithe yabona izehlakalo kwezombusazwe zisenzakala kusukela ngesikhathi sempi yenkululeko. Ilizwe lithola uzibuse lalamhla lokhu sekwabunjwa amanye ababandla anyamalala amanye ala mabandla ezombusazwe aphikisayo. Amabandla aphikisayo asethe azama ukugenqula umbuso kamongameli Mugabe phakathi kwale minyaka engamachumi amathathu lane edluleyo. Usibindi uthi lokhu esehluleka ukuyiletha inguquko kwezombusazwe edingwa nguZulu weZimbabwe. Lokho kubangelwa ukuba lawo mabandla ayehluleka ukuzwisisa ukuba ibandla leZANU-PF liyisima kanjani njalo liphila kanjani loZulu ngoba ethi lavele lacaca kusukela yokuqaleni ukuba liyisima kanjani lapho lisenza okubi loba okuhle.
Amaphathi lawa abuyayo bafunga ukuthathela phezulu ukuthi ha alibone isinkwa sisatholi into ezinja sisatholi liyababona laba banje kanti kayisiyo inkinga ekhona khonapho. Inkinga ekhona ukuthi zwabona gabangene bebona ukuthi kanti yona wona umhlangano lo omkhulu yikuyini ekwenza ukuthi ube khona. Yikubona ukuthi kubona ngokwabo bakubona bakufunda babona ukuthi hayi laba bantu bangena ekuphikiseni beqondile yeba straight baya bekhuluma sibuthi izinto ezinje 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 kodwa abakwazi ukuthi umdlalo lo kawufuna into enjalo ubele ube umuntu uvele ongathi ngilitsotsi.
Sakamuzi la eHarare eyingcwethi kwezomnotho welizwe kanye lezombusazwe yena utshengise ukukhathazeka okukhulu phezu komumo wezombusazwe elizweni ethi usukusimo esibi lomnotho ungemuhle. Kakukho okukhona okungenza uZulu weZimbabwe aluthakazelele lolu suku lwamhla ka-18 kunyanga kaMabasa lapho ilizwe lathola uzibuse ngemva kokulwisana labahuquluzi benotho abamhlophe ababebusa ngaleso sikhathi kutsho ukutshela. Uthi amabandla ezombusazwe aphikisayo lokhu ephatheke kungxabano eziphakathi kwawo esehluleka ukusebenzisa ithuba lokuletha inguquko elizweni laloba kungekho kuzwana lakubandla elibusayo leZANU-PF.
Njalo ngibona njengani izono PF njengoba ihlale embusweni owesikhathi eside. Ile ndlela zayo ezokusebenzisa imali ezokusebenzisa abanye abantu ukuthi bona baya bexabana kodwa i-opposition ayikuboni njengendlela yokuthi bambane basusi izano PF. Bekumele khathesi amabandla akhona ahlangane akhulumisane abonisane ukuthi bengenza njani njengoba kulokuxabana okukhona phakathi kwezano PF khathesi.
Kodwa ezinye ingcwethi ezicubungula ezombusazwe zilombono owehlukileyo phezu komumo wezombusazwe elizweni. Zibeka uZulu umlando wokuba lobugwala engongazinikelanga ngokugcweleyo kulolu daba ngoba esehluleka ukuphathisa ukuthini ube khona umbuso wentando kaZulu selokhu ilizwe lathola uzibuse. Inhlanganiso ye-Revolutionary Research Institute of Zimbabwe iphatheke kundaba zokucubungula phezu kwembali kundaba zombangazwe elizweni ukudinga iqiniso elicatshileyo kanye lokudingisisa olunye ulwazi olucatshileyo njalo phezu kwezehlakalo ezaphetha zisenza ilizwe lithole uzibuse. Umnumzana Tshenesani Ntungakwa ungomunye walabo abaphatheke kundaba zokucubungula ngaphansi kwale nhlanganiso. Uveza ukuba udubo lokuba ilizwe libuswe ngontando kayiphikiswa kaluletwanga nguZulu weZimbabwe, kodwa inkinga yaba khona kusukela lapho kuqhutshwa ukhetho lokuqala ngomnyaka ka-1980.
Balethwa ukuthi khona maqala, kumele sinanzelele ukuthi kwaba lokhetho ngo-1980. Ukhetho lolu lwalukhangelwa alukhangelwanga ngabe United Nations khonapho mele sikuzwise lokho lwalukhangelwa yiCommonwealth iyaletha lapha yethwa yimonitoring force kuthi ukuthi udaba lolu lwaba ludaba olwabanjwa ngamaBritish kwangani into yabo bodwa icatshile ekwenzakaleni okunjalo kulula ukuthi khona ukhetho lolu luka-1980 kalusakhuphanga okwakumele kube.
Manengi amabandla ezombusazwe athe azama ukuhluthuna intambo zombusazwe ngezizathu ezimbalwa, kodwa uNtungakwa ubeka uZulu umlando wokungazinikeli ngokugcweleyo ekuthini alethe leyo nguquko kwezombusazwe.
Thina abanikazi bendaba yithi abanye abalenkinga njalo. Kungabuya into phambi kwethu sethu ukuthi sekungene, kungedlula silokhu esikhona phana lapho esasikhona. Akumelanga sicabangele ukuthi khona laba abakhona kumbe abaphethe intambo bazaphonga uvuka besithi hayi lakho lona leli lizwe ukuthi lithole ukuzibuse. Kwaba le mpi phela, angithi ukuthi abantu sonke kumele sothwala imbhobho. Ziningi indlela ezokutshengisela ezingela ukuchitha igazi phakathi. Akula muntu oloku esakhwabeda ukuthi sithwale imbhobho kwakathesa, angicabangi khonokho. So ukubona kwami ke lokhu sokusiya ngokuthi thina abantu abeZimbabwe siyaziphakamise thina sodwa na. Ma kulo daba kumele sitshengisele, kungaba kusezitaradeni, kungaba kungaphi, siyakwenza nawo mbeni siyazivalela ezindlini. Yikho ke namhlanje sisenkingeni.
Umnumzana Sambulelwe Chabangu ungomunye wenkokheli zelinye lamabandla aphikisayo elisacathulayo ele People's Democratic Union PDU ebona ngezokuqhutshwa komsebenzi kilo. Inkinga ekhona elizweni uChabangu athi isibangele ukube lokhe kulombuso webandla linye yikuswelakala kwesisusa esiyiso esifuqa la mabandla aphikisayo ekuthini angene kwezombusazwe.
Ephiwe injukunju yilokho esiba nikeze khona okuyikhona esiyabe sikumumele thina, hathi ukuthi sifuna ukumkhipha kumbe sifuna ukulisusa. No, bantu bakithi esikuphetheyo yikuthi siphume kula madaka siye kuZimbabwe elokukhanya, elokuthula, elempucuko, elokusasa elihle. Kwezomkhonomi, imisebenzi. Okwethu sithi asixoxisaneni lalo kodwa hayi madoda khanyelani njengoba abantu sebejile. Besicela ukuthi lisixekele isikhala lathi singene. Akufanelanga ufele khona. Dlale lakho iqhaza, uthiyele abanye.
Udubo olukuleli lizwe kudaba lwezombusazwe uchaba ngokuthi ngolwalabo ababumba amabandla ezombusazwe besenza lokho bekhokhelwa imizwa yobuhlungu obuthize athi kusuka kubangele ukulahleka kwalabo bantu ngoba bezacabanga ngenhliziyo hathi ngengqondo. Uthi lo mumo lokhe ungemuhle ngoba kulokhe kule nkinga njengoba basembusweni bengayamukeli imibono ehluke kweyayo, ikanti uthi lokho yikho okuphathisa ukuthini uzinze.
Sifuna ukuthi sakhe ubudlelwano loZulu weZimbabwe labo makhelwane lomhlaba wonke jikelele loba sinoba lembono ehlukeneyo, kodwa ikhona indlela yokuvuza sixoxisane ngayo size siye sithole kumbe sithole umbono othize ongasihlanganisa sonke. hathi ukuthi umuntu angabe yalombono shene sokuliwa lokana kakurayithanga akusonto sikhangeleleyo thina njengebandla le-People's Democratic Union. Sifuna abantu bakhulumisane, abantu baxoxisane ngoba vele kuyimvelo ukuthi abantu baya babe lembono etshiyeneyo.
Umnumzana Gabriel Chaiva ungomunye wengcweti ezihlolisisa phezu kwezempilo kaZulu. Uke waba lilunga le-MDCT kodwa wabuyela ebandleni elibusayo le-ZANU-PF. Uthi lanxa umumo ungemuhle elizweni, kasikho isizathu sokuba uZulu weZimbabwe ehluleke kumanyana ukuthakazelela lolu suku lokuthola uzibuse ngoba kuyisona sikhathi sokukhumbula imisebenzi yalabo abalwela inkululeko njalo sebengabasitshiyayo okubalisa umuyi umnumzana Josiah Magama Thongogara labanye. Ilizwe likulo mumo nje kuyimisebenzi yalabo abafuna ukubuyisela intuthuko yelizwe emuva ezandleni zabahuquluzi, kutsho uChaiva. Kodwa uZulu yena uthi kasi sihle isimo elizweni kundaba zomnotho kanye lezombusazwe nxa sekuqathaniswa lalapho ilizwe lisanda kuthola uzibuse kumbe lisesezandleni zombuso wabokuza. Ngimele Studio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Umnumzana Rugare Kumbo isikhulumeli sebandla lezanu PF uthi kunengi okuhle osokwenziwe libandla lakhe kwezombusazwe selokho ilizwe lathola uzibuse njengoba kungelampi eZimbabwe loba nje kukhona okuhluphayo kwezenotho. Ugumbo utshele uGibbs Dube Studio 7 ukuthi kungamanga ukuthi ukhetho kweZimbabwe lujayele ukusebenzela ibandla likamongameli Robert Mugabe.
Kulezinto eziningi ezayenzakalayo, abantu beZimbabwe bayathaba kakhulu ukuthi bazabe celebrate i-34 year of independence on Friday. Okukhona ukuthi abantu baleli lizwe salwa sathola independence e-1980, okumele kube khona kathesi ukuthi khona silungise inotho yethu ukuthi abantu bethu bonke ba-enjoy loku esakutholayo. Yethu ukuthi silama problem kathesi imali yahlupha, kuyini okuhlupha, kuyinezinto eziningi ezihluphayo, abantu baqotha imisebenzi, amakampani ayavala. Kodwa okukhona ukuthi khona hhayi njengabantu beZimbabwe siyathaba ukuthi sathole ilizwe, siyazibusa, akula muntu osiphushayo.
Nxa sesikhangeleke baba Gumbo ngezokhetho, kujalekile kakhulu ukuthi abantu bathi ukhetho lweZimbabwe luvele luyabanjwa banjwa ukwezethi umnumzana Robert Mugabe
njalo. Akula nto enjalo, anti abantu bavota, abantu egcekeni, abantu bezivotela, kwakulamapholisa, kwakulama-monitors ayekhangela ukuthi izinto zingawonakala yini. Kodwa ngicela ukuthi akula lutho, into zi-straightforward.
Kodwa kwenza abantu bekhulume manje kuyini?
Hayi, kanti anti abantu banama-agenda, anti kulabantu amabhasi lawa amaningi awalapha ayasiphonswa phela ngama-Americans nama-British labo sibani bani abangafuni iZimbabwe, abangafuni iZANU-PF, abangafuni ubaba uMgaqo. So yibo abantu abayenze umsindo wonalowo. Kodwa otherwise eZimbabwe abantu bayazihambela kuhle, akula nto ehluphayo, siyenza izinto esizifunayo and so on. Akula muntu uharasa omunye umuntu.
Ye, manje sikhangele njalo kubakhona bathi umongameli Robert Mugabe sehlele kakhulu esikhundleni, lokhu sokusenza ukuthi kungani ilizwe ngelakhe njalo akusakhanyi lokuthi kuhamba njani. Ungathini khonapho baba?
Hayi, umuntu anti uyakhethwa ngabantu. Ubaba uMgabe wakhethwa ngabantu nge-61%.
Lo-ke ngumnumzana Rugare Kumbo isikhulumeli sebandla leZANU-PF obekhuluma le-Studio 7 eseHarare.
Asizweni imbono
ulujabulele na udaba lomumo wezombusazwe eZimbabwe kusukisela leli lizwe lithola uzibuse. Qhubeka uthi ulalele umsakazo wakho we-Studio 7 kusasa lapho sikhangela umumo wezomnotho kusukisela ngesikhathi leli lizwe lithola uzibuse.
Bemberai, 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 bem
Isiloku sikudaba lwezenkululeko yeZimbabwe independence ingcwethi kwezombusazwe omnumzana Dumisani Nkomo wehapa Cook Trust uthi okwethusayo kweZimbabwe ukuthi uMongameli Mugabe usebuse kwesikhathi eside okwenza kungabi lokukhululeka elizweni.
Masikhayelo wezomba ngazwe sibili kunzima sibili ngoba into eyi-one engayikhuluma nje i-constitution entsha ebhaswe last year, kodwa nxa sikhangela nje impilo zabantu akulutshwana sibili esakutholayo. Sathola sibili ukuthi asahlukuluzwa kakhulu njengabantu abamnyama, sesihlukuluza abantu abamnyama abanye, sahlukuluzwa ngamakhiwa. Kodwa in terms okuthi iy'mpilo zethu zatshintsha njani sibili, hhayi kulutshwana sibili esingawukhomba sithi lapha kwaba ngcono, lapha lapha kwaba ngcono. Xa siqathanisa la kubo 79-78 sithole ukuthi udala sibili okungani kungconywana mbijani.
Nxa sesikhangeleke ezebandla elibusayo ungathi libambe njani ezombusazwe kususela ngo-1980?
Ya, mbona zani behlulekile sibili ngoba ngo-1980 umuntu ole-22 ekwanisa ukuthenga indlu. Kade siyibizo lonke nje sokungamaloja kuphela. So ubambilizwe sibili, ngibona zona sokubedlule sibili ngoba nxa sigayela isimo sika-1979 versus ka-1980 all you want one to the pound, kodwa nxa sikhangela sibili sesiba honest sibili sesikhuma iqiniso, hhayi iZANU PF sibili siyehlulekile over these past 34 years, akulanto ekhanyayo abayenzileyo.
Nxa sesikhangela-ke ngezokhetho kusukisela ngo-1980 ubona zani ziphathwe njani?
Ngo-1980 mona zani vele ukhetho lwahluphayo ngolwa-1980 ngoba ngo-1980 kwakungela voters roll, kwakule intimidation. Ngo-1980 sibili ukhetho lokuqala, kodwa abantu azange bekunanzelele khona lokho. Kwahle kwaba lula ukuthi ama-elections amanye alandelayo abe njalo, kodwa ukuba lokhetho every 5 years sibili, kade sisiba lokhetho sibili. Kodwa okuhluphayo ukuthi ama-conditions ayekhona kusiba lokhetho yangane ahluphe kakhulu ngo-1985. Ngo-1990 kule Zoom, ngo-2008.
Ye, nxa sesikhangeleke kwakwaba lokungani ukungazwisisani phakathi kwe-ZANU PF leZaphu, kambe ungathini ngesikhathi sena siyala ngamafitshane?
Ya, isikhathi sombhuqazo isikhathi esisibi kakhulu.
Lo ke ngumnumzana Dumisani Nkomo, ingcwethi kwezombusazwe obekhuluma le Studio 7. Kunjalo nje sixoxe lo mnumzana Cassius Jays ongumlaleli we Studio 7.
Ya, ilanga lika 18 April belilanga eliqhakathekileyo kakhulu ebantwini baseZimbabwe bonke, kodwa namhla selilanga eligcwele usizi kubangelwa yokuhlupheka kwabantu. Abantu abasebenzi abalakudla bayahlupheka, abantu bagcwele amazwe wonke. Lalapha abakhona kulawa mazwe abasebenzi eningi akhona bayahlupheka futhi. Lalaba abahamba balwela inkululeko leyo esithi independent esikhuluma ngayo namhla bayahlupheka, abanye bafase behlupheka okunye okubuhlungu kakhulu. So alisatsho lutho leli langa lelo, selilanga eligcwele usizi, ilanga nje selilifanti libe lisembalini yaseZimbabwe. Kodwa-ke alisatsho lutho, i-significance yakhona kayisekho totally, kubangelwa iy'nkokheli zethu ezigcwele ukungathembeki, iy'nkokheli zethu ezigcwele eziphatha kubi abantu, iy'nkokheli ezingaziyo kumele zikwenzele abantu ezibakhokhelayo. So ilanga leli lona ngokwalo alisatsho lutho. Ngokuya kwesikhathi vele liyagcina lingasalinanjwa ngabantu abaningi. Abantu abazaqhubeka basenza lokho kumele bakwenze ngalelo langa, ngoba lona ngokwalo lingasatsho lutho. Akusela abantu ozababona behamba besiyabuthana njalo kanti bekwenza ensukwini ezidlulileyo. So kuzahamba kona laba abalutshwana belokhu besazama ukuthi balenzele belilanga elikhulu, kodwa ebantwini abaningi alisatsho lutho totally.